sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le chona njani mthwakazi olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesibili mhla ka 6 kuNtulikazi 2021 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Siyamukela uhlelo ukuthi iJackson isifike ebantwini abasemkambo abazisebenzayo. Vele besikhankasa ngakho ukuthi iJackson ngayifike emkambo abantu abazisebenzayo bephathe njengabantu abaqakathekile kakhulu kwezomnotho kwezokuthuthukisa ilizwe.
Abaphila ngokuthengisa koBulawayo bamukele ngenjabulo uhlelo lokuhlatshwa kwabo iJekiseni ye-COVID-19 oluqale namuhla.
Isingesibili i-report ikhomba ubaba uThakwile ngendaba lesi ezenkohlakalo. Singakhangelisiza njalo sizabona ukuthi amanyama o-report eka-2017 layo itshengisa ukuthi bekungahambi kakuhle ku-command agriculture.
Ingcweti kwezenotho sezikhuthaze uhulumende ukuthi asungule uphenyo lokuhlolisisa udaba olusegudwini olwethulwe inhlanganiso ye-The Entry iyona ethi usomabhizimusi olodumo omnumzana kudakwashe Thakwirei engaba ephatheke kumisebenzi yenkohlakalo. Ibhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe selethule imali yephepha ebambeneyo i-$50 ezaqala ukusebenza kusasa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abaphila ngokuthengisa koBulawayo bamukele ngentokozo uhlelo lokuhlatshwa kwabo iJekiseni ye-COVID-19 oluqale namuhla. Bathi lokhu kuza kwengeza amathuba okuthi uZulu avikeleke njalo kuvulwe indawo zokuthengisela. Uhlelo lolu luzaqhutshwa okwensuku ezilithumi ezilandelayo. Kubika obathabile Masuku.
Lolu hlelo lubikwa lujonge ukuthi lapho kugqitshwa ngemva kwensuku ezilithumi kube sokuhlatshwe abantu abazinkulungwane ezilithumi lanhlanu i-15,000. Lamhla luqalele esilindweleni semabhasi eserenkini esekusile eCity Hall lakwezinye indawo zemikambo yakoBulawayo. Umnumzana Mike Ndiweni, umqondisi weBulawayo Vendors and Traders Association, uthi kuhle ukuthi iJekiseni isize yafika ebantwini abasemkambo abazisebenzayo.
Siyamukela uhlelo lokuthi iJackson isifike ebantwini abasemkambo abazisebenzayo. Vele besikhankasa ngakho ukuthi iJackson ngayifike emkambo abantu abazisebenzayo bephathwe njengabantu abaqakathekile kakhulu kwezomnotho kwezokuthuthukisa ilizwe.
Unkosikazi Jacqueline Ndlovu, omunye wabathengisa emkambo, uthi uhlelo olusungulwe nguhulumende luhle kakhulu kodwa abanye kade bebiselwa emuva ngoba besebenza okungekho emthethweni.
Uhlelo lolu luhle kakhulu kodwa sibe lohlupho lokuthi baningi ababuyiselwe emuva ngendaba zokuthi abalayo amalayisensi o endaweni abathengisa kuzo. Ayisibo bonke abalamalayisensi ngoba iningi lethu lisebenza kungekho emthethweni.
Unkosikazi Madade Ndlovu, omunye wabathengisayo, uthi khathesi asenanzwa amalungelo abo.
Team namboni ngani vele i-target yabo akade beyisethile ukuthi maybe they will vaccinate so inamba engakaya ama-informal traders, they will never reach it because nxa bexotsha abanye yindlela engekho right. Ngabe kuthiwa bavaccinate wonke informal trader.
Umqondisi wezempilakahle kukhansili yakoBulawayo, umnumzana Edwin Sibanda, uthi bakhangelele ukuthi kuhlatshwe abantu abangaba zinkulungwane ezilithumi lanhlanu i-15,000. Kusiyaphela usuku lwayizolo koBulawayo bekutholakale abantu abalikhulu 104 abale COVID-19 Kuthe elizweni lonke jikelele bekulabantu abaphezulu kwenkulungwane lengxenye i-1540 abahlolwe batholakala belegcukane leyelimi. Ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 babengamachumi amathathu lantathu i-33, kuthi inani lasebebulewe ngumkhuhlane lo lokhu waqhamukayo nyakenye ngombimbitho kwaba zinkulungwane eziphose zifike ezimbili i-1911. Okwamanje asebehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 vaccine okwakuqala eZimbabwe sebephose bafike inkulungwane ezingamakhulu ayisitshiyagalombili i-797,715, kuthi asebehlatshwe eyesibili sebengaphezu kwenkulungwane ezingamakhulu amahlanu i-571,721. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ingcweti kwezenotho sezikhuthaze uhulumende ukuthi asungule uphenyo phezu kodaba olusegudwini kulezi nsuku olwethu lwenhlanganiso yeMelika eThe Century, yona ethi usomabhizimusi olodumo umnumzana kuLakwashi Tagwireyi engaba ephatheke kumisebenzi yenkohlakalo ekusebenzeni kwakhe lohulumende weZimbabwe. Okay, ingcwethi lezi zithi kumele kudingwe iqiniso ngoba limbiko isingcolise igama lelizwe kanti njalo ixotsha abatshali bezimali. Kubika uMavis Gama.
Umbiko owethulwe ngabenhlanganiso yezindaba eye The Century yakwelemelika uveza ukuba usomabhizimusi onguye njalo umcebisi kamongameli Emmerson Mnangagwa, umnumzana kuLakwashi Tagwireyi, uphiwa imisebenzi eminengi emtholisa inzuzo nguhulumende okungekho emthethweni esebenzisa amankampani akhe amaningi aselizweni laphandle kwelizwe. Abe The Century bathi uTagwireyi ulamankampani abalisela akubhizimusi lemihlobo echiyeneyo yamandla kagetsi, ukuthwala lokuhanjiswa kwempahla ezokwemba amatshe aligugu, ukuthenga lokuthengisa impahla yechiyeneyo kwamanye amazwe esebenzisana labanye osomabhizimusi bakwele South Africa leMauritius. Imali abayitholayo ibikwa beyigcina emabhanga akwamanye amazwe, okuyinto eyenza ilizwe lilahlekelwe imali eningi kakhulu. Ngaphandle komkhokheli welizwe uTagwireyi ubikwa ezwanana kakhulu leziphathamandla zikahulumende ezisezikhundleni zaphezulu ogoqela abakubutho abasebenza ensitha kanye laba kumankampani kahulumende. Ngomnyaka ka-2019 uTagwireyi ubikwa wabhadala izigidi lezigidi zemali yakwelemelika kwenye inkampani yabakubutho ukuze inkampani eyaziwa ngokuthi Landela Mining Ventures yanelise ukuthenga ingxenye yenkampani yeGreat Dyke Investments esebenzisana leyinye njalo inkampani yaseRussia. Uhulumende ubikwa njalo watholisa enye yala mankampani angamachumi amane eyesakunda holdings amadola edlula ibhiliyoni elengxenye 1.6 billion ukuthi yanelise ukuthenga impahla enjengegolide, amabhasi, imithi yokuhlanza amanzi kusetshenziswa indlela engacacanga. uTagwireyi ubikwa waphiwa kumbe wathengiselwa ingxenye yenkampani kahulumende elemigodi eminingi ilizwe lonke yeKuvimba Mining House, njalo lokhu kusenziwa ngendlela engacacanga. Abe The Century bakhuthaza inhlangothi zikahulumende ezigoqela amapholisa, idale lephalamende kanye labakukhomishini eye-Anti-Corruption Commission ukuba aphenye uTagwireyi lamankampani akhe. Enye ingcwethi kwezomnotho umnumzana Masimba Kuchera uthi kumqoka ukuba lidingisiswe iqiniso phezu kwendaba zenkohlakalo ezetheswa uTagwireyi ekusebenzeni kwakhe lohulumende.
Njengoba silayo iZimbabwe Anti-Corruption Commission, bengibona njengani sokumele layo ithathe ama-cases anjengalawa isitshele ukuthi ungaba leqiniso elikhona yini endabeni ezinjengalezi.
Okuvezwe yilo luphenyo lwabe The Century ukutshela uthi akuqali lamhla.
Isingesibili i-report ikhomba ubaba uTagwireyi ngendaba lezi ezenkohlakalo. Singakhangelisisa njalo sizabona ukuthi amanye ama-audit report eka-2017 layo itshengisa ukuthi bekungahambi kakuhle ku-command agriculture.
Mnumzana Njabulo Moyo okuhlangothi olubona ngezokufundisana lozulu enhlanganisweni ephatheke kumikhankaso yokulwisana lemisebenzi yenkohlakalo yeTransparency International Zimbabwe laye upha umbono wakhe phezu kwalolu daba.
Umnotho lowo ungumnotho ongaba lakho ukuthi uncedise uzulu welizwe leZimbabwe, kodwa ngenxa yendlela osuswa ngayo elizweni kusebenzisa amabhanga akwamanye amazwe, lawo amazwe agoqela amazwe anjengabo Switzerland athatha lezi mali, wona kawala ndaba kakhulu lokuthi imali leyi ivele ngapi. Kodwa thina njengesizwe siyalimala kakhulu ngoba naleyi imali isebenziswa ngendlela engelabumgceke.
Okwenzakalayo umoyo uthi kuyinto ebuhlungu ngoba kubulala ilizwe. Esithi bona njenge TIZ bafisa ukuba ngabe uhulumende uyafaka imigoqo yokuvimba ukuphuma kwemali yelizwe isiyagciniswa kwamanyamazwe. Elinye igqwetha elilodumo u-advocate Abraham Mateta uthi kuyinto edanisayo lokho sekuvezwe ngumbiko wabe The Century.
Kuyadanisa kakhulu ukuba kwazi ukuthi kulo muntu oyedwa ose enelisile ukuthi athathe iZimbabwe ayifake ekhwapheni lakhe. Uhulumende kaqhubi kuhle izinhlelo zakhe, kodwa kulo muntu yedwa othatha amathenda wonke akahulumende.
Umathetha uthi kumqoka ukuba ilizwe lisebenze ngendlela elokucaca. Lumsakazo oxhumane lomunye wamalunga edale lephalamende ongomunye wamalunga ekomiti yePortfolio Committee on Budget, Finance and Economic Development, uMnumzana Matthew Nyashanu, ongathandanga ukuthathwa amazwi, kodwa wathi khona bezoyihluzisisa liripoti yabe The Century bese besipha umbono wabo njengekomiti. Usiba lukhulu webhanga elikhulu lelizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe uMnumzana John Mangujika uthe ebuzwa yiStudio 7 ngalolu daba uthe laye usanda kuyibala iripoti eyabe The Century, kodwa akalalwazi ngokukhulunywayo, ngakho ke angazake aphe umbono wakhe ngalolu daba njengoba kungasilo gwalo olunikezwe uhulumende. iStudio 7 izamile ukuxhumana loTagwire ngokwakhe, kodwa ubengadobhi umakhalekhukhwini wakhe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Elinye lamaqhawe alwa impi yenkululeko njalo engomunye owayinkokheli yeviyo leZipra engukomanda uMnumzana Abraham Dumezweni Nkiwane kaSeko. UNkiwane ubhubhele esibhedlela seUnited Bulawayo Hospital, zilapho athwalelwe khona emadabukakusa namuhla. Ubhubhese leminyaka yokuzalwa engamachumi ayisishiyagalolunye lantathu 93. Umufi ubikwa engumlweli wempi yenkululeko wakuqala owenelisa ukungenisa izikhali zempi ezigoqela imbhobho lamabhomba ilizwe lisaziwa ngokuthi yiSouthern Rhodesia ngomnyaka ka-1962.
Yebo, mthakazo omuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela lona maviki wonke ngolwesibili ngo-8 PM. Namhla kuhlelo sixoxa labatsha ngokumemetheka kwe-COVID-19 elizweni. Sizaphinda sikhangela njalo lokuthi iziqondiso zikahulumende zokuvimba ukumemetheka kwaleli gcikwane ziphatha njani impilo zabatsha elizweni. Silukandaba lingakhuthwa ilolu hlelo lilami uMike Obe ngo-8 ntambama.
Ku-Life Talk lamhlanje sikhangela ukuqansa kwenani labahlaselwa yi-coronavirus elizweni. Singene kwezivela kwamanye amazwe.
Umsakazo waseBrithani owe-Sky News ubika ukubana abalwa becatsha abokholo lwesi-Islam abalisa kwele-Afghanistan abesi Taliban sebeqinisa impi yabo sebesazi ukubana ibutho lakwele Melika elikade lincedisa uhulumende seliphuma kulelozwe. Abesifazane base-Afghanistan labo babikwa sebehlaba omkhulu umkhosi ukuba aseza kwephulwa-ke okuqinileyo amalungelo abo. Isavunguzane esiza lezulu elidala umonakalo omkhulu ese-Tropical Storm Elsa sikhangelelwe ukuhlasela isigaba seFlorida kwelemelika namuhla ngemva kokudala umonakalo omkhulu wezulu likazamxolo kwele-Cuba. Abazali babantwana besikolo seBethel Baptist High School esisesigabeni seKaduna kwele-Nigeria abathunjwe ngeviki edluleyo abalikhulu lamashumi amahlanu 150 babikwa lokhu bebuthene kusukisela izolo esikolweni lesi bekhulekela ukukhululwa kwabantwababo abahlamuki besi-islam abalwisa uhulumende wale-Nigeria. Sebefika inkulungwane eyodwa abantwana besikolo asebethe bathunjwa kwele-Nigeria kusukisela ngompalakazi nyakenye kuze kube manje ngabenhlanganiso ephathisa ngezikhathi zengozi lomonakalo emazweni womhlaba e-International Committee of the Red Cross, ICRC. Babika ukubana kulenkulungwane lenkulungwane zabantu abaphose bafike isigidi esisodwa 800,000 abangaselanezi esigabeni seCabo Delgado. Ngemva kokuhlaselwa kwaleso sagaba ngabalwa becatsha bokholo lwesi-Islam abedlulisa amalawulo kusukisela enyakeni. Abe-ICRC bayixwayisa ukubana lumumo ukhanya uzaqhubekela phambili usiba mubi kwele Mozambique.
Ibhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe namuhla lazise ukuthi selethule i-$50 ebambeneyo ezaqala ukusebenza kusasa. Usiba lukhulu waleli bhanga umnumzana John Mangutka uthi ihlangene yonke limali ifika ku-$360 million. I-$50 le iba yiyo imali ebambeneyo ephezulu njalo izasebenza ndawonye laleyo evele ikhona ebalisa i-$2, i-$5, i-$10 kanye le-$20. Kodwa osomabhizimusi labathengi bathi lanxa beyamukela limali ayisoze incede ngalutho nangu kayeneli lesinkwa esisodwa kumbe ukugada umtshofa. Nango usomabhizimusi umnumzana Bheki Impilo Sithole.
Ayisincedi ngalutho, khangela ukuthi izinto vele seziqalisela kubani. Kasithi into qalisela kudola ye-America iyabe iqalisela according irate esikhona ukuthi iqalisela ku-$85. So i-$50 le kayisifikile vele ayilancedo elwenzayo. So yabekhe sitshintsha 100, 200, 500 sesibuyela kulwana umnyaka futhi uthi yabekhe si-8 ama-0. Loko sitshengisela ukuthi i-economy yethu ayikavumi ukuthi sibe le mali yethu eyakuleli lizwe lezimbabwe.
Amazwi kaSithole agcizelelwe isiphathamandla senhlanganiso emela abathengi i-National Consumer Rights Association umnumzana Efidlela Ncube.
Ngeke kuncede ekuthini imali iphele ebhenki, abantu kabayizuza imali ebhenki bavukela khona baphenduke bengelayo. Okufakwa kwe-$50 ebambeneyo kakusoze kwenze amalayini ebhenki aphele, uhlupho lwemali luzaqhubeka lusiya phambili. Kodwa ke futhi ukukhitshwa kwale mali iza kwengeza imali ezabe ikhona emphakathini okuthiwa yi-money supply ngesiNgisi, okuza kwenza ukuthi izinto zikhwele zikhwezwa yiyo ibisibulala la ama-denominations amancane.
Ukugugudeka kwedola leZimbabwe kwenza uZulu ahambe ethwele imali enengi esiyathenga ngitsho lesinkwa sibisaso sona esibiza i-$130. Inhlawulo yemijova leyamabhasi ezuko yona ikhwele ngeviki edluleyo njalo isiqala ku-$60. Lokho kwenza i-$50 entsha le ingabi lohlonzi. Kutsho unobhala jikelele wenhlanganiso emela izisebenzi i-ZCTU umnumzana Jafet Moyo.
Sifuna siphinde kabili ukuze ukwanise ukugada imota. Incane sibilile imali nxa siyikhangela nge-inflation ekhona phakathi kwelizwe. Siyo mali esingathi ngaba le impact kumbe inganceda abantu. Sizabona nje isilijunde njalo ezandleni zabantu ingakwanisi ke ukuthenga lutho. Okwesibili ukuthi indaba yemali iyazakala ukuthi siyo ndaba esingayiqeda ngokuba loke siprinta ezinye imali sizingenisa phakathi kumarket. Kunenge okufanele kukhangelwe kunjengokuba siproducer ungakanani thina njengelizwe. Yikho kuza kwenza phela ukuthi imali yakithi ibe lohlonzi.
Impawu zalimali ziqoqela umfanekiso kaMbuyane Handa kanye lethuna lebutho elingaziwayo elise Heroes Eka. Usomabhizimusi usithole uthi ukwethulwa kwalimali buthumuthumu abantu bengafundiswanga lutho ngalezi mpawu kulakho ukudala udubo.
Kuqala imali kayayiphuma wawuqala ukukonsulthwe abantu. Notho sokukhula kulezi nsuku othwa imali isizothwa iqalisa ukuphuma namhlanje kusasa sisebenza. Abantu thina businessmen kumele sikhanye sivikelekile sibili ngoba kathesa abantu laba babengazi ama-features emali leyo. So kube kuqakathekile ukuthi uhulumende ekezame sibili beqale etshele abantu consult abantu bekhulume ngayo ebachazisele kusukuphumela kuma newspaper ukuthi hayi $50 lentsha iyabinje inje kujalo kuba lula ngaleyo ndlela. Manje kathesa sesibuka ukuthi othwa siphumile.
Sibuze uNcube ukuthi ngaphandle kwentengo imali le ingaletha ububelo na kwezenotho.
Uhlupho lweZimbabwe ayusiyo mali inkinga. Inkinga yipolitiki, inkinga yindlela umthetho osebenza ngakhona, inkinga yipolitiki, inkinga yindlela umnotho ophethwe ngakhona. Ngakho ke nxa sizaqeda lolu dubo kuzamele sikhangele ipolitiki yethu, sikhangele indlela umnotho esiwuphethe ngakhona, sikhangele ukuthi kambe labo abafuna ukuzohlanyela izimali siyababiza yini ngezenzo zethu, siyabapha yini ithemba lokuthi bangafaka imali lokuthi ayinvestment izahlonipheka ikhule ithuthuke.
Bakhona abathi bekudingeka ukuthi uhulumende ethule i-$100 kumbe i-$200 ebambeneyo. Sehlulekile ukukhuluma losibalukhulu webhanga elikhulu uMnumzana Mangutka. Umanyano weSadagi uthi uzathumela iqula lesibili eSwatini ukuyakhulumisana lenhlanganiso ezizimeleyo phezu kodlakela oluqhamuke kulelo lizwe ngesikhathi abantu bephakathi kokutshengisela besola abathi kwephulwa kwamalungelo oluntu nguhulumende wenkosi uMswati wesithathu. Umongameli weBotswana uMnumzana Mokwesi Masisi ongumgcinisihlalo ogatsha olubona ngezomvikela kulumanyano olesadak troika wethule umbiko namuhla wagcizelela ukuthi iqula lakuqala ebelise eSwatini ngempelasonto likhulumisane leziphathamandla zikahulumente laselihlangana lengcosana yenhlanganiso ezizimeleyo ngenxa yokusile la kwesikhathi. Inhlanganiso ezizimeleyo bezivele zikhonona ngokuthi azitholanga ithuba lokuhlangana laleli qula lona ebeligoqela iziphathamandla zeSouth Africa ezeZimbabwe kanye leBotswana. Umongameli Masisi uqhubeke wathi iqula lakhe liqhube uphenyo ngokwenzakala eSwatini njalo lakhuthaza uhulumente ukuthi akhulumisane labantu bakhe ukwenzela ukuthi kube lokuthula kulelo lizwe. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezombusazwe uMnumzana Zenzonkomo.
ISADAC isenza kanye khona lokhu esona ikwenza eZimbabwe lapho yaya yangahlangana nabo bonke abantu ababethinteka kokwakuqhubeka la yaphuma yayihambela abazange baphinde babuyele sokuze kunanamhla. Benze into efanayo naseSwazini bayile bafika bothisa inkosi baphuzitiye babuyele emazweni abo. Ayikho into abangathi kade beyiyele eSwazini uma bengahlalanga phansi nazo zonke iy'nhlangano nabantu abathintekayo kokuqhubeka eSwazini, kodwa bangene bayohlangana nalabo ababusayo abayibona abalindezele abayibona abaphehle loliyadlame kade silubona lwenzeka eSwazile, ngoba loliyadlame uma ngabe kuyukuthi kubusa ususwa ngentando yeningi eSwaziland. Amanyunyana ayasebenza awabhenwanga, amaqembu ezepolitiki ayasebenza ekhululekile awabhenwanga, abantu abaphethe uhulumeni ngabantu abakhethwe abo baseSwazi. Ngabe konke lokho okuqhubekayo akukho. Kodwa ke ngoba bayile lapha bafika bathola ukuthi inkosi iyabatshela ukuthi hayi konke sengufake esimeni babona singasekho isidingo sabo. Angikholwa ukuthi sizababona bebuyela futhi eSwazi esikhathini esifishane.
Sesikhangela khona okwenzakala eSwatini sikhuluma manje. Ubona kuwela ngaphi induku lo xa kuxaxa?
Okukhona ukuthi umSwati isikhathi sakhe sesiphelile. Abantu baseSwatini sebekhulumile futhi bengaqali namhlanje ukukhuluma, kudala bakhuluma abantu baseSwatini. Sikhuluma nje kunabantu baseSwatini ababhace kwamanye amazwe bebalekela umSwati. Kunenhlangano nje la eSouth Africa ebizwa ngokuthi iSwaziland Solidarity Network engeyababaleki baseSwazini ababhacela eSouth Africa. Bakhona kuona nje amazwe amaningi emhlabeni, uphudemo inhlangano endala. Uyabona ukuthi kudala kwasa bezabalaza abantu beSwazini kusaphila inkosi uSobhuza uyise kaMswati. UMswati engomunye umuntu ohlakaniphile futhi nxa ekade efuna ukuzuza, ngabe uhle avule manje ingxoxo phakathi kwakhe lamaqembu epolitiki, ngoba asekhona namakomanisi lapha iqembu elizibiza ngokuthi liyi-Communist Party yaseSwati. Aqala uxoxisana nabo kwenzela ukuthi kuyiwe kuhulumeni wentando yabantu. Ngoba bakhona phela abasamthanda, bambonelele mhlawumbe abe constitutional monarchy njengenkosi yamaNgisi, njengenkosi yabeSuthu elSuthu. Kodwa nxa ezoqinisela egagadlele amandla, bazomkhipha ngalendlela yokuthi ukuhlonitshwa kwakhe kuphele kuthi nya, kuhle kuphele njengento yobukhosi.
UMnumzana Zenzo Nkomo uhlaziya ezombusazwe. Sixoxela eseJohannesburg kwele South Africa.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040 laku 15460 kHz ku shortwave.
Yebo 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 mthakazo muhle siyalincusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esulethulela lona maviki wonke ngolwesibili ngo 8 PM. Namhla kuhlelo sixoxa labatsha ngokumemetheka kwe-COVID-19 elizweni. Sizaphinda sikhangela njalo lokuthi iziqondiso zikahulumende zokuvimba ukumemetheka kwaleli gcikwane ziphatha njani impilo zabatsha elizweni. Silukandaba lingakhuthwa ilolu hlelo lilami uMike Obe ngo 8 ntambama.
Siziphethe zakusihlwa ngokukhangela ebezihamba phambili. Abaphila ngokuthengisa kobulawayo bamukele ngenjabulo uhlelo lokuhlatshwa kwabo ijekiseni ye-COVID-19 oluqale namuhla. Ibhanga elikhulu lelizwe eleReserve Bank of Zimbabwe selethule imali yephepha ebambeneyo i-$50 ezaqala ukusebenza kusasa. Ingcweti kwezenotho zithi uhulumende kumele asungule uphenyo lokuhlolisisa udaba olusegudwini olwethulwe inhlanganiso ye-The Century, yona ethi usomabhizimusi uMnumzana Kulakwachitagwireyi engaba ephatheke kumsebenzi yenkohlakalo. Kwanele mthwakazi likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo 6:30. Olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Libonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.